So we zika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olambukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 5 mhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulaba lichumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa abatholakale belegcikwane le coronavirus basokukhweze inani labaleli gcikwane leli elizweni lafika ku 237. Ibandla le-MTCT elikhokhelwa nkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla le-MTC ebesisetshenziswa libandla le-MTC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa yi-Harvest House. Ibandla le-MTC Alliance lithi kumele kukhethwe ikomiti ezimeleyo ezacubungula udaba lwabesifazane abathunjiweyo kulandela amazwi kamphathi mtambo wezamapholisa othi baqamba amanga.
Isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka ku-National Council. Umuntu onguye umphathi mtambo ku-National Council ngumama uThabita Khumalo.
Uhulumende sekhweze imbadalo yamafutha ezimota okwesatshelwa ukuthi kungabangela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo.
Udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Milanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le coronavirus osokukhuphule inani lalabo abalegcikwane leli eZimbabwe ledlula amakhulu amabili i-237. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu phose inkulungwane eyodwa 957 abahloliweyo leli gcikwane izolo. Kulaba ngamachumi amathathu asebesindile kuleli gcikwane. Ibandla le-MDCT lithi selithethe amahofisi esigodlo sebandla le-MDC Alliance eHarare athiwa yi-Harvest House kumbe Richard Morgan Twangirai House. Kodwa unobhala jikelele webandla le-MDC Alliance umnumzana Charlton Wende ulandule ukuthi amahofisi abo athethwe. Kuncwadi elotshwe ngunobhala jikelele we-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi baphiwe amakhiye e-ofisi le ngokuthula kungeladlakela. Wengezelele esithi kusukela lamhlanje imihlangano yebandla le-MDCT isizenzelwa kulama ofisi. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni ugcizelele amazwi kaMonzora etshela iStudio 7 ukuthi mpela sebewathethe amahofisi la. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi lifuna kukhethwe ikomiti ezimeleyo ukuthi icubungule udaba lweziphathamandla zabasakhulayo zebandla le-MDC Alliance ezithi zathunjwa, zatshaywa njalo zahlukuluzwa ngokwecansi ngenyanga edluleyo ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha. Lokhu kulandela amazwi kamphathi ntambo kahulumende ubona ngokwenzakala elizweni umnumzana Kazembe Kazembe othe akusikoqiniso okwakhulunywa iziphathamandla lezi ezibalisa unkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance unkosazana Fatsai Mahere wethule umbiko osola umnumzana Kazembe esithi usebahlulela khona ukudingisisa kungakaphuthi. Kusenjalo amalunga aleli bandla awaphatheka edale leparlamente ele senate ngaphandle kwesinqumo saleli bandla athi aselindele inyathelo lizathathwa ukuthi bajeziswe kumbe baxolelwe kulandela umhlangano we-National Council webandla le-MDC Alliance ngolwesithathu. Isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirotsa utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukuthi basalindele njengezigaba ukuzwa ukuthi izijeziso zizathathwa njani njalo uChiruhosa uqale ngokuchasisa ngesisekelo esisetshenziswa libandla lakhe
owethu umlando njengeprovince yakobulawayo hayi ulula into eyakuqala ngiyokuthi isinqumo lesi esokuthi kube lesijeziso usuka kuNational Council usuka kuNational Council umuntu onguye umphathintambo kuNational Council ngumama uThabita Khumalo ngikhuluma igama lakhe ngoba singakhangela isinqumo seMDC uAnexure C owe Disciplinary Code of Conduct and Regulations uthi wona ku section 3.112 uthi ku functions of the National Disciplinary Committee ilawo amandla eyokuthi ithonisise injalo iphinde ifake isinqumo lesijeziso kulowo muntu oyabe ephambanisile asikezi ukuthi isijeziso sangkhona singaba isijeziso kodwa engikwaziyo ukuthi into yena le ukuthi abantu bahambe eParliament lona ibandla likwalile khonoko into esuke yayangisa ibandla
siyezwa njalo iNational Council sithi idingisisile ukumalunga ibandla leni athola ukuthi abantu bathi ungcono bebuyele eParliament lihlalile yini lonke njalo ikusasa liyibona injani
into suke yakhulunywa kuNational Council kodwa vele thina abanye nje esiku-information besivele sisebenza sibuza abantu ebandleni ukuthi kungabe kunjani ukuthi abantu babuyele abona ukuthi umnumzana umudenda wavela waphambanisa ngokuvumela ukuthi ama MP MDC bakhitshwe eParliament njalo emhlabeni jikelele awuza kube lebandla elithatha izinqumo ezinjani zokuthi kukhitshwe abantu beParliament isinqumo leso senziwa abantu ababili kuphela akulanto enjalo akula National Council eyahlalayo ukuthi ixotshe abantu eParliament uzananzela ukuthi ikhona i-organ yeparty ethiwa yi-National Executive eyiyo emele irecommende nanje ikhulume ifake engathi yi-direction nanje ekhombele ukuthi hhayi ibandla limele likhangele entweni zokujezisa kumbeni ixolele abantu
lo ngumnumzana Swithan Chiruhosa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kobulawayo
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Uyenelisa njalo ukusithola ku-Intelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook bu VOA Ndebele la ku Twitter bu VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ukuhulumende sekweze intengo yamafutha ezimota emizameni yokuqeda ukuswelakala kwawo elizweni. Kodwa ingcwethi kwezenotho zithi lokhu kuzabangela ukukhwela kwentengo yokudla lempahla ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority kumbe Zera lwazise izolo ntambama ukuthi kusukela namhlanje ilitha ephedulo izakhuphuka isuka ku-$21 isiya ku-$28.96. Kuthi e-diesel yona izakhwela isuka ku-$20.84 isiya ku-$24.93. Ukukhwela kwentengo yamafutha lokhu kuza ngesikhathi esilela kakhulu elizweni. Usibalukhulu webhanga le-Reserve Bank, umnumzana John Manguja, utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uthenga amafutha eneleyo phandle kwelizwe. Ngakho uthe uyamangala ukuthi kungani engatholakali elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezenotho umnumzana Masimba kuJera, yena othi kaboni ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuqeda udubo lokusilela kwawo elizweni.
Angiboni ukukhwela kwentengo lokhu kuqeda udubo lwethu olokusilela kwamafutha lapha elizweni, ngoba udubo luvela ekuthengisweni kwawo amafutha ngamabond abantu abawathengayo bethenga ngama US dollars. Udubo luku rate elisebenzayo nxa abantu bethenga ama US dollars, ngoba kungasenani ukuthi i Reserve Bank iyanika abantu ama US dollars kumbe iyathengisela abantu ama US dollars nge 25, kodwa bonke abafuna ama US dollars kabatholi nge 25. So kusitsho ukuthi bayahamba emkambeni bayodinga ama US dollars ngabo 70-75 pound. So uthi babuyele bathengise ilitha nge $28 kumbe $24. Uyabe usub economic, akula sense ukuthi abantu bathengise ngentengo enjengaleyo. So kuzaba lodubo oluzahlala lathi okwesikhatshana nxa kuyukuthi indaba le eyama US dollars lokutholakala kwawo ingalungiswanga.
Usiba lokhulu webhanga elikhulu lelizwe umnumzana John Mangutshka uthi uhulumende uyawaletha amafutha elizweni, kodwa okumangalisayo yikuthi katholakali emagalajini. Kuyini kahle kahle okwenzakalayo lapha?
Akumelanga ugovernor amangale ngodaba lolu, ngoba siyakwazi ukuthi ama-policies akhe awama US dollars ukuthi sile official rate eku-25 le black market rate eku-70-75 yiwo abanga lokhu. So ngibona njengani ugovernor kumele ahlale phansi ebone ukuthi nga-reviewa yini ama-policies akhe ukuze ehambelane lokwenzakalayo elizweni, hatsho ukuthi ugovernor ule rate yakhe emkambeni lapha kule rate yakhe. I-rate zangona zithiyene kakhulu okubanga ukuthi kube lo dubo olunjengalolu esilubonayo ekuthengiseni kwamafutha.
Singathi ukukhuphuka kwentengo yamafutha lokhu kuzabangela na ukuthi intengo yezinto iyona ehlala iqonga njalo nje layo ikhuphuke
kakhulu? Siyakwazi thina ukuthi amafutha asebenza kakhulu ku production and distribution chain. Ukukhwela kwamafutha ukuthi ezinye izinto ezilungiswa kusetshenziswa amafutha lawa, kungaba kuma-generator kumbe ku-transport, lazo ziyakhwela. So ukukhuphuka kwentengo kwenzakala sibili nxa kuyukuthi amafutha ayasilela kumbe intengo iyakhwela, ngoba asebenza kakhulu ku-production and distribution chain.
Umnumzana Masimba kuJera yingcwethi ecubungela izenotho ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi uMabhalani kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana usecebise umfundisi Shingi Munyeza ukuthi angabosebenzisa ezekholo ukuchothoza uhulumende. Leli phephandaba lithi uMnyeza ongumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele engasebenzisi iBhayibheli ukuchothoza uhulumende ngoba kabasoze bamhloniphe. Iphephandaba le-Daily News lithi amapholisa amise abasekeli bebandla le-ZANU-PF ukuthi bangene esitaladeni batshengisele ngokubulawa konsundu owemelika uGeorge Floyd owakhanywa lipholisa waze wafa. Amapholisa athe imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus yiyo engavumeli ukuthi batshengisele. Kwamanje ke sizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani balaleli be-Studio 7. Ngigama ngithabisa ngwenya ngihlala eJohannesburg le South Africa. Mina into engifuna ukukhuluma ngayo indlala le esekhaya. Esekhaya iZANU PF idlala ngabantu ayiphume abantu basikhipheni iZANU PF. Sikhathele ngale gama leli. Hayi akukuthintsha iparty. Mina ngibona kungcono ukungena iparty kaThokoza Khulu. Hayi le uChamisa, Chamisa, Chamisa wayo. UChamisa wona uChamisa lapha abantwana bayizolo lapha bangena ku MDC manje lapha. Eh uyabona so thina sivotele ukuthi uMakhupu ngawe uyangena lapha ebe president abantu bazama ukuthi yabo kutshintsha impilo ngoba amanye amazwe ngeke asinveste kungelalutho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi iZimbabwe yazama kuyafana yabulala yathumba abafazi yenzani yabona into ezifana nalezo hayi nathi bezimbabwe masifika ngayo eSouth Africa siziphathe kahle kuyekele ukuzibiza ukuthi yeyinsimbi ngezetsholotho yeyinsimbi ezedlwayo kuyini kona lokhu
sanibonani sanibonani bantu bestudio 7 basakazi bestudio 7 sanibona siyanibingelela nonke siyajabula ukuthi nisinikeza umsakazo alright siyajabula kakhulu abasakazi bestudio 7 lana inkinga esinayo lana i-coronavirus lena ingani abantu bayanda la emzansi la mina ngikhuluma ngisemzansi kumanje sebebaningaba abantu abasephethwe ile coronavirus kunzima kunye futhi indaba zasekhaya uThokozani Khuphe nophugeni wakhe lona nalona uDan Moyo abahlukane nokudilize opposition kuyafana bona ngoba manje bafuna ukuvotelwa ngamakhodi thina asivotelwa ngamakhodi sivotelwa ngabantu iMDC Alliance yachamisa iqembu labantu labo abantu bona bathi bona hey MDC kaMakhupu uMakhupu waphuma wayofuna amavoti wazithola ama city only 2 seats uMakhupu kodwa manje napho Dan Moyo babhizi bakhuluma into zabo la thina sifuna ukuvusizwe bona bona babhizi ene iZANU PF ibhizi ithumba abantu ibulala abantu yenzani from 1980 ibulala abantu
salobonani uStudio 7 ngibingelele kumahlaba ezulu nami akodwa ngifuna ukuzisho ukuthi ngobani yazi mina kunento engididayo la kule ndawo mangilalela la kuStudio 7 phakathi kwendaba ye-MDC TV MDC Island yeZANU iZANU PF ya ugabe wayesuse ubaba uMnangagwala khona ukuthi kwe-deputy president bathe mase bethathe umbuso uMnangagwala bamthatha bona bawulandela yini umthetho ukuthi uMnangagwala ebuye ngoba u-deputy president wayekhona u-deputy kaMkamkani bona basebenza ngayiphi indlela 2 ile MDC yenale yakwechamisa nayo izibe MDC naleyo beze beyivumele ingenele ukhetho babeyivumele ngawuphi umthetho namhlanje mase bebona ukuthi wona uchamisa ulapha nawo ngekho emthethweni angisho ukuthi ngisupporta uchamisa noma ngisupporta bani kodwa bangilalela lezi nkulumo lezi kuningi okudidayo la ubuntu lapha sesidlala ipolitiki nathi sesiyagidwa ngoba nayo uMnangagwala phela akasuzile phela ngoba nayo futhi akahlala ngawo kusemthethweni iZANU nayo yadistroya izaphu akuzange kube semthethweni nakho laphana i-Country Unit masingabuyele emo ngoba kufanele umthetho useze bona ukuthi behlale emandleni okubaphazamisayo ukuthi bengahlale emandleni njalo sofanele njalo bekulokuchikizwa uchikizwa kushoniswa lekushoniswa uMakhuphe noma engaba esiza ngendlela e-right kodwa ugcine nakungathi uza ngendlela engayiyona ngoba izenzo zakhe kwakumele lolu daba ifulwalungekho right kwakungamelanga bevumele iMDC yayisihorotsha ukuthi ingene ukhetho vele ngaleso sikhathi kwakuzocaca ukuthi kukhona okungekho emthethweni manje bayivumela ngawuphi umthetho namhlanje masebezothi umongameli okungekho emthethweni hhayi ezinye izinto kodwa ke bezama ukuthi beqondise izinto ngeqiniso mani ilizwe leli sediwe ukuthi izwe leli livuke liphilise abantu siyafisa ukuphila ezweni lakithi hayi kuhlupheke emazweni ayo ndlela esihluphekwa ngayo
linjani bakaStudio 7 abahle hheyi minibizwa ngokwanele sibanda ngisebutswana lapha ngizibuza ukuthi kanti uThokozani Khuphe na bazama ukwenzani kanti kahle kahle sibilile MDC yabo leli ayi aziuThokozani ngumuntu omdala but ayi into zami kuyenza lokhu okwenza lokhu yikuthengwa iZANU lo azama ukukhula man kufanana la uMnangagwala khona lo ngizibuza ukuthi akuwayi vele ngaphumi yena ngiyebulala ilizwe lokhu ebulala ilizwe siyaphambili
Yes, sanibonani kuStudio 7 ngiyanibingelela ngenhlonipho enkulu khulumayo nguProsper kaNdlovu komagawule endaweni yaseKhezi under chief manaba hefu magauli mpamatsi sina lapha ku studio 7 siba nesikhalo man thina singabantu basesindebeleni nesikhala ngini singamandebele namakhala ngokuhlala la esikhona sihlangene ihlupho esilalo thina esilicela kakhulu kuhulumeni noma ngithi kulabo abasiphetheyo ibandla liphetheyo impela kakhulu besicela ukuthi uhulumeni akasincedise namaphoyisa endaweni ezifana nasesayidini laseGwanda ikhona indawo abayibiza ngekafusi othakariyawa umramba pedzi ushanyawugwe ontepe ogunyi ozebezele zona lezi ndawo lezi zinabantu abasihlupha kakhulukazi thina abantu abaphila emakhayeni emakhaya ngalo ereserve thina sithembele ekufuyeni into ezifana neenkomo neembuzi nezimvu kanjalo namadoko kodwa-ke hhayi labona abantu basiqedile bafowethu babuya bavuthe yonke into yesinayo batshontshe iinkomo zethu bezozithengisa siyezwe ezinye kuthiwa zihamba ziyofika emashwingo zihamba zise-western inclusion siyacela ukuthi uhulumente amaphoyisa akhe izinkomo kuleliya sayidi abe ngamaphoyisa athembakalayo ngoba ugebengu bakhona masibuzwa ngathi buhamba bube lesandla samaphoyisa ngoba iphoyisa masekutshontsha iphoyisa akhe shuthi kusuke sotshontsha yena uhulumene suke sisikhala kuthi isandla sekungathi kutshontsha yena uhulumene kanti hhayi uhulumene akatshontshi umuntu oqhatshwe uhulumene umuntu okhohlakele siyakhala kakhulu impela siyakhala sibili ukuthi nisincedise hhayi kancane kakhulu maphoyisa ngala abantu abatshontsha iy'nkomo zethu kuleliya sayidi laseGwanda south siyacela mpela abantu iGwanda line isisiqedele iy'nkomo njengoba ngikhuluma kanje uma uyoripeta emaphoyiseni amaphoyisa esinawo nawo akhohlakile ekuqaleni ngaqala ngithi mhlawumbe hhayi ngoba bona mhlawumbe babona ngathi ngabe sishonini kodwa khangakubonayo ekugcineni ukuthi hhayi i-tribalism ayikho into ekhona nje ukuthi amaphoyisa amanye agcwele ukukhohlakala singabantu banye ngoba manje xa kutshontshela iy'nkomo zona lezi ezakho ezintathu uvele uthembele kizo usale ungasela lutho thina sifundanga-ke kodwa-ke ama-sanctions siyabona ngobunzima belizwe ukuthi kukhona okukhona okwangenayo phakathi kwelizwe lethu so sesicela uhulumente akasincedise ngalaba abantu bangaphi eshanyawugwe ngathi kuseshanyawugwe ma uchapha uthuli uvela eGwanda South.
Hey, sanibonani Studio 7. Siyabonga umsebenzi elisenzela wona abazali. Ngingajabula uma ngizwa irekhodi yami le ifundwa kwezi singa about 2 times ngisenda ngingatholi ngayizwa kuradio. Bengifuna ukubuza lapha umfowethu uKhaliphani again. Ngiyahlala ngimuzwe ekhuluma lapha etikho khona. Uma abe-MP Alliance bengafaka umbono wabo uthina hayi policy bakhuluma nje kathi yena akukhulumayo kakusi politiki ngoba amazwi abo siyawathola bazenza izimvo kwamanje ngoba bakhangelela umbuso yikho bezenza abalungileyo abalandela umthetho ngathi bazithobile inkulumo zabo zokuhuga ebantwini abangananzeleliyo isimo so akukhulumayo yena kakusi politiki. Ngimzwile ekhuluma lapho ekhuluma ngokuthi uyakhonza, ngimzwile ekhuluma ngokuthi kakholelwa ukuthi umuntu wadlulayo emhlabeni kaqala kuvuka akhulume kodwa uhambe labantu abakholelwa lokho. Udingani wabafileyo ongophilayo mfowethu uchazisela abantu iqiniso zamani ukuqondisa. Isimanga ukuthi ngesikhathi kuvotwa amalungelo e-MDCT bekhona kodwa abantu bavotele i-alliance lamhlanje selingena ngodlala abantu abafakwe ngabantu babiselwa ngabantu. Ngiyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 okhulumayo ngubhova Ngwenya. Ngokuzinza ngizinze eWangi lapha esengikhuhluke ngayakwakha khona kodwa ngidabuka eCholocho ekhaya. Ngithanda ukubonga kakhulu basakazi beStudio 7 bese ngithi-ke kunobaba lapha ngathi ngubaba obuya kithi eCholocho babambiza Gawule futhi kambe ubaba uGawule iCholocho ingcole kangaka iCholocho indawo edume kangaka kodwa ungabheka i-business center yaseCholocho indlela eyiyona angazi ubaba uGawule ngoba idifenda izanu yakhe kangaka ukuthi isimenzeleni iZANU-PF yakho baba Gawule, isiyenzeni iZANU-PF echolotsho okuncomekayo, ngoba icholotsho nje ma i-business center mayibhekile ngathi kusesigangeni lapho kugcwele khona amakhemeswane neZANU-PF yakhe. Kube siyakubonga phose hamba phezu kwamathambo abantu abafa bebulawa igugurawundi abangenacala. Mhlawumbe uGawule kakuboni yini lokho yena, ngoba mhlawumbe yena uyasutha nabantu abakhe, usebenzele ephoketini lakhe. Ngiyabonga.
Lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje kesikhangele ezivela ngapha kwelemelika. Ukutshengisela phezu kokubulawa konsundu kuqhubekele phambili ngemva kwesikhumbuzo sikamuyi edolobheni leMinnesota esenziwe izolo. Ukutshengisela lokhu bekuthuli kungeladlakela njengamanye amalanga asanda kwedlula. Kunjalo nje inani labatholakala belegcikwane le-coronavirus ngapha kwelemelika selifike phansi kwezigidi ezimbili, i-1.8 million, kwafa abedlula inkulungwane eyodwa 108,051. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, saqala ngokumbuza ukuthi unjani umumo eWashington State lapho ahlala khona.
I-COVID-19 estate seWashington isezimeni esitshiyeneyo. Ugovernor indlela akhethe ukusebenza ngayo, usebenza ngezigaba ngezigaba, say county by county. Owathe siku-stage 1 ephela lamhlanje busuku ngolanga lokugcina lika-May. U-stage 1 lo amanye amakhawunti amancane asendaweni ezingathi kuthiwa zindawo ezingela abantu abaningi aseliqedile u-stage 1 njengelanga lalamhla. But mina lapho enhlala khona e-King County, one of the largest counties kumbe elabantu abaningi, kuloku kusiba labantu ababaligciwane, kusiba labantu abalutshwana abafayo. So ngendlela umumo izinqumo ebezifakwe nguhulumende, iKing County kayikafiki kuleso simo ukuthi ingafika even ku-stage 2, asibalelwa khona lamanye ama-county aminyeneyo. So sokuzakwenzakala lapha ukuthi lawo ama-county angabhasiswanga nguhulumende kumbe angabhasiswanga ugovernor, sokuzamela ukuthi bazibhabhalele ugovernor batsho ukuthi bazakwenza njani ukuthi behlise inumber zabantu ababa lama-infections, ababa legciwane kumbe labantu abafayo. So ngezinye indlela iWashington State ivuliwe, kodwa lapho endihlala khona mina kakuvulwanga, akulale zitolo zokuthenga nje kazivulwanga, kodwa nizokuthiwa kwamanye ama-county abantu sekuvuliwe ama-restaurant, lezinto ezinjeni zokulungisa izinzipho kumbe ukugela amakhanda, thina kithi hatch akukabi khona lokho. Silokhu simelele nje sibone ukuthi uzahamba njani.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izindawo zokuzijabulisa ezikhangelelwayo njengokuthi they are not essential empilweni zabantu zivaliwe nalapha. Nginganika njengomzekeliso wokuthi asithi izindawo zokudlalela imidlalo kumbe ama-park avaliwe, lapha abantu abangahamba bayedlalela khona imidlalo esithe ngcinyo njenge-tennis, kumbe abantwana abadlala khona bazipractisele nje ibhola lokukhahlelwa, kuvaliwe kakuvunyelwa, kuvele kulama notice ukuthi uzakuthi ufika kutshengisa ukuthi kuvaliwe.
Lo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 sedolobheni le-Washington State. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, wodike sikhangele ebesilazo. Kunabalijumi lanhlanu 15 abavele kwele South Africa batholakala belegcikwane le-coronavirus, osekukhweze inani abalegcikwane leli elizweni layafika ku-237. ibandla leMDCT elikhokhelwa ngkosazana Thokozani Khuphe lithi selithethe isigodlo sebandla leMDC ebesisetshenziswa libandla leMDC Alliance ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa esithiwa iHarvest House eHarare. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lalamhlanje, olivalelisayo nguChris Gande.